Okokuqala ngithanda ukubonga ke inhlanganiso yethu ikakhulu i-commission ngokuncedisa ukubana sibe lokhetho wanele lokuthula, okwesibili njalo elingathi welu-free and fair. Ngathi mina sinike kwesinye ilevu mayelana le ndaba ye-freeness ne-fairness ye-process, ngoba wonke umuntu ubona i-process iqala eziyaphela isegcekeni kulabantu intatheli izindaba bebona berekhoda. Lokhu yikho okokuqala engifuna ukubonga. Ngizwa kakhulu ukuthi lo mthwalo ikakhulu kathesi ukuthi i-euphoria election system sesikhangelane-ke nalapho esifika khona njengenhlanganiso yamayouth njalo njenge-province ye-democratic change jikelele.
Ubabuchamisa sizwe ekhuthaza ukubana njengebandla kumele lamukele abanye abantu lanxa lingaboni ngasolinye. Wakhuluma njalo ukubana kumele lisebenze gadalala limanyanise abantu. Likwamukele njani lokhu njengabasakhulayo?
Hayi, sikwamukele kakhulu ngenxa yokuthi-ke olunye uhlelo esilalo yokutshintsha yikuguqula inhlanganiso yethu mayelana nendaba zekhawusha ukwenza kwesizinto. Ngenye yezinto ofanele ikhangele kathesi namuhla lakusasa sikhangele indaba zekhawusha ukuthi kuyini esingafuni ukutshintsha endaweni yokwenza kwethu izinto njengabatsha. Kodwa khonokho akusho ukuthi sizabe sishiya abantu abale ndlebe eziphaphayo nemilomo emide. Akuthi bengabuya-ke enhlanganisweni zethu beqasa ukukhuluma izinto ezingayisizo.